Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izivukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 21 kwengwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegogurawundi.
Limqoka lele libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda.
Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi umnumzana Joshua Mkhabu Konkomo, umnumzana Sibangilizwe Nkomo, labanye bazancintisana kukhetho lokudinga umkhokheli webandla leZaphu ngoNcwabakazi kuwonalo umnyaka.
Ikhona ngiphakathi kwe-race ngicele ngabanye ikakhulu abatsha.
Izikliwi zobulembu ama-hackers asebambe uhulumende welemelika ngekhola.
Izikliwi lezi sezihluphile kakhulu and I think sokuludaba i-government layo uhulumende we-America layo seyikhangelisisa kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Zulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano United Nations esala kwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu lokwenqabela ukubulawa kwabantu mahlayana ngokwemihlobo amacala ezimpi kanye lokuvikela imbhuqazwe efana lowegugurawundi. IZimbabwe ibe ngenye yamazwe alichumi lanhlanu agoqela ele North Korea, Russia, China, Eritrea, Syria lamanye ale ukwamukela lezi ziqondiso. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uhulumende wale ukuvotela iziqondiso lezi ngoba ekwazi ukuthi amazwe afana lele Melika afuna ukuzisebenzisa ukugenqula abanye ohulumende njengalokho okwenzakala kwele Libya kuze kususwe umuyi umnumzana Muammar Gaddafi embusweni. Kodwa iningi lithi isizathu esimqoka ngesokuthi uhulumende wesaba nje kuphela ukuthi engagcina efakwa icala ngodaba lwegugurawundi kumanyano we-United Nations. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule yena othi lokho akusilo qiniso.
Limqoka lele libekwa nguGeorge Charamba ukuthi indaba le ye-resolution le iyabe le hidden agenda. Isikhali abafuna ukuthi basisebenzise laba abacindezeli. Khangela into eyenzakala kubo Libya, ukhangela into eyenzakala kubo Iraq, ubusuhlanganisa ukuthi ungikhangele Iraq wathi sokuqediwe ukuthi sebelokuzile bathi mina babengalokuzanga kuhle, kwakungabonwanga kuhle, ukuthi akulama, babefuna i-oil ye-Iraq. Le Libya babefuna futhi i-oil ye-Libya lana amamenemene lana, ayefuna i-oil ye-Libya. So ungakhangela khonapha kade sinqabe befuna ukugenqula noma ngophi uhulumende. Okuyi-resolution konoko kuyabe bayokuyilokuzeni kwakhona bayakusebenzisa begenqula belenjongo zabo ezicatshileyo abazisebenzisayo ukuthi bethi laba bantu mana singenele lapha lelungelo loluntu lani lani sokuphambanisekile wathi nosayithi wathi abantu babulewe banjani njani konke bese bengena ke badinga indlela zokuthi bafinyelele ekufezeni izinto zabo zokuganga abafuna ukuthi bazenze ikakhulu abantu. Kuhle kakhulu abantu balimuke ngoba bengasetshenziswa yilabo abantu balama agenda zabo angcolileyo ababesilwa. Mina Nkomo ngihlala ngikhuluma ngizithi mina laba bantu ngabagakela ukwenza kwabo. Ngesikhathi esedlule sombhuqazo babethuli betezwi besithi bencoma umgabe kakhulu ngezinto zonke ezazenzakala. Kodwa namhlanje ngenxa yokuthi abantu bale interest kakhulu endaweni yokuthi umkhono ubanjwe yibo, umhlaba ubanjwe yibo kuphela yikho abakukhangeleyo kuphela.
Vakona abathi uhulumende wesaba ukuthi mhlawumbe ngagcina la engena emanyaleni ngodaba lwegugurawundi ku United Nations.
Hayi cha, akunjalo. udaba lo ground lolu asodaba olufihlwayo udaba luzaziwa lusegcekeni yiko uhulumende weZimbabwe kathi sisita kukhuliswa ngalo yiko kathi sokulungiselelwa kusenzwa imisebenzi eminye abanye abantu babe abelokuze babelele endaweni ezinye ezithile abantu izihloko zabo sezincetsana lezi inhlanganiso ezibancetisayo ukuthi babe kwelapho abafuna khona bona abanikazi babo ko akusonto ifihlwayo le kanti kodwa ungathi ungakhangela namhlanje kanti bona bo abakhuluma ngakhona oko namhlanje babe ngapi ngesikhathi sombhuqazwe babethuleleni bengakhulumi ngesikhathi sombhuqazwe bona abakhona ngale abayiba sebekhaya ukuthi abathi iZimbabwe ngayesabela khonoko bona abaphela amakhiwa ama-America labo Britain yomele baba ngaleso sikhathi bakusole kakhulu khonoko kodwa ke ngaleso sikhathi hayi into zonke zaziright kibo ngoba umkhono mawo sezandleni zabo ilendi yayisezandleni zabo kuthe ngemva kokuthi sibe phunyukwe ngumhlabathi baqhasa ukuzisola ukuthi hayi ngalona sikhangele lokho hayi kwasokwedlule lokhwana kodwa lokho sokuqondana labantu beZimbabwe kusokwe United Nations lokho into eyadlula imeli abaZimbabwenzi befaka amakhanda ndawonye bayilungise bavale ichapter leya babadlule bayephambili ngoba into leyi imeli ilungiswe ukuthi izizukulwane zezizukulwane zezizukulwane zincazi ziyikhangela ziyibona ukuthi yalungiswa kuhle ilizwe liqhubekele phambili akulanto emele ingakhangela konke kumele kulungiswe kuhle ngikoda kulungiswa amaZimbabweans aso issue ye United Nations le yini issue ya amaZimbabweans ukuthi amaZimbabweans bakuzwisisa ukuthi kwawonakala
umnumzana believe gawule ngwebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo lokhu sikudaba lunye siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya ngodaba lunye
into ekhona okumele ukuthi sikhumbule ukuthi angiboni ukuthi uhulumende wezano engakwemukela ukuthi asekele isinqumo sonesu ebesivele sithathwa ebesebesithathwa United Nations inkomo ngamzala umuntu ngoba uhulumendelo bayakwazi mhlophe ukuthi uma bengakwemukela khonoko obekufuna United Nations bayazibopha bona ngwabo ngoba amacala abawenze eMathebeleland makhulu kakhulu njalo kabafisi ukuthi icala labo lokubulala abantu beMathebeleland ukuthi umhlaba wonke jikelele ubekwazi ukuthi njalo ukwamukele ukuthi eZimbabwe kwaba le-genocide. Yinto abazama ukuyibalekela. Ngakho ke angiboni ukuthi eqinisweni ngabantu abangazibopha bona bona ngokwabo ngoba bayakubona ukuthi ukwemukela isinqumo se-United Nations lesi kutsho ukuthi labo ngabantu osokuzamela ukuthi ke kuhlolisiswe ukuthi into abasenza yona uchuku abasenza lona eMathebelelendi kambe kwakutheni njalo sasoneni ngibona sengathi indikimba yendaba ikhona apho mfowethu ngoba abantu laba basenzele phansi kakhulu uyazi basibulele ngezikhali ngikhuluma ngembobho bazosibulala mfoka Gandhi biologically uzakhumbula ukuthi kulesikhathi kusanda kungena igcikwane leAIDS abantu uhulumende nalo bebesithi bengakutesta endaweni zemashonaland bengakufica ukuthi ungumuntu olomkhuhlane bebekutransfer uya chief family yakho emashonaland uyabakutransfer ubuye kobulawayo
sike sezwa unobhala obona ngezokuqondiswa kwembiko kuhofisi kahulumende umnumzana George Jaramba esithi yena okubangele ukuthi ilizwe leZimbabwe lingasayini isivumelane lesi ukuthi kukhona okunye uhulumende angavumelani lakho uthini wena ngalokho
kodwa ke into ekhona esobala ukuthi uJaramba usengezimithiyo iqiniso yalazi ukuthi nqabe ngasayina bayazibopha bona ngwabo asikho esinye isizathu Gandhi esedlula khona apho ngoba kabafuni ukuthi indaba yeground yonale ukuthi iUnited Nations iyemukile njalo irekhodwe phansi kumbali as igenocide ba yinto abayibalekelayo yona le so ezinye izizathu lezi uJaramba abalazo kazibeke obale gcikeni sizazingenela sinye ngasinye sizihluze sibone ukuthi kambe into yakhe lomswane yini but okusobala ukuthi hayi usengezimithiyo nje umhobholo nje lo mfoka Gandhi akwakulaluthu izizathu izozona izo zokuthi bayesaba into abayenza ngeground ukuthi labo bazazibopha
umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 esebilitane Jale zempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababili laba omunye ngwesigaba se-Midlands lo wesigaba se-Maswingo. Kubikwa kulabantu abangamachumi amabili lantathu 23 ababanjwe igciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kwabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2,134. Abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 kumanani ayizolo bafika phose inkulungwane ezilitshumi 9,740. Ibandla lezaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla kunye lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo ngabanye abakhangelele ukuncintisa kusikhundla sokudinga ozakhokhela ibandla lezaphu emhlanganweni weCongress okhangelelwe uqutshwa ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. UDr. Mkandla oleminyaka engamachumi ayisikhombisa yokuzalwa 70 years ubikwa isithi ibandla leli lidinga ubukhokheli obuqotho, hatshi abantu abazathembisa abangasoze bakufeze. Abanye njalo abancintisa kule sesikhundla esathiwa ngumnumzana Dumiso Dabengwa owabhubha ngomnyaka ka-2019 ngumnumzana Bernard Magugu kanye lomnumzana Mark Mubayiwa. Umnumzana Magugu oleminyaka engamachumi amane lanhlanu okuzalwa 45 utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ubukhokheli bentsha bungaliqinisa ibandla lezaphu linqobe kukhetho.
Ikhona ngiphakathi kurefu ngicele ngabanye ikakhulu abatsha and some people from other provinces ukuthi khona ngithi check up this post. I'm sure abantu laba bengicela bebebona ukuthi ngisebenze njani njalo kade bebona maybe i-brighter future when a young leader comes in and took over i-presidential post ever.
Kodwa siyananzelela ukuthi uncintisa la sebekhulile njalo abalwa kumbi yenkululeko boningani abanye bengavuma.
As long as the people have confidence in you, we are bungenelisa ukuthi uthi lead them. Some other countries abatsha you are sort of charter the way forward. Thina sasekhona ikusasa kumele sizilungisele thina. Abakhokheli bayizolo labo bengangathi bengontanga babona ukuthi sokufanele ukuthi bawuthathe umbuso welizwe leZimbabwe from Rhodesian France eka Ian Smith bakwenza kwenzakala. Ikakhulu siqathelane lokuthi abadala akade besikhokhela talking about the politics of politics. Thina kathi sesikhuluma ngepolitics of the economy, talking about technology, ikho lapho siyakhona.
Ungasitshela nje ngamafitshane izikhundla osowake waba lazo.
Ngisebenza kuma-civic organization groups afana nale-Zimrights, the Catholic Commission for Justice and Peace, CCJP. Ngasebenza ne-1893 Intolerance Restoration Movement. Ngo-2008 sokulungiselelwa iphulawuthi ezaphu. I was one of the youngest people who were invited by ama-ex-Zipra combatants engangisebenza labo ukuthi ngibe yi-part of the formation. Ngakho-ke sasangena kuzaphu ngaleso sikhathi and I was responsible of organizing Midlands Province. Phambi kwami engangisebenza labo kwakulelo the late Lewis Banda is ex-Zipra lobathakathi ex-Zipra yibo abadala engasebenza labo to establish ama-structures e-Midlands Province. Ngokuvotelwa ukuba ne-National People's Council member from Midlands Province kwaze kwafika isikhathi se-last year ngo-2020 lapho ngacelwa ngabadala ukuthi ngingene ku-National Executive ngosecretary wama-elections. Bengithi ngithenki which was advising the late president ubaba uDumiso Dabengwa and izaphu ye-clutch maningi amanye ama portfolios engiwa occupyileyo ngincedisa lapha njengaku-information and publicity njengaba ku-subcommittee yakhona.
Lona ibandla lezaphu limi ngapi liqathaniswa lamanye afana labo ZANU PF labo MTC? Siyasibona abanye besithi elemthwakazi likhanya likhuthele Republic Party lisenza lokhu lalokhuya.
Yikho sesifuna i-new leadership ngithathe ngoba sikunanzelela ukuthi into yonke lesikhathi sayo abadala bethu bayidlalile indima ukuthi siyithathe izaphu sibeke ezingeni eliphezulu. Sokufuna i-new leadership. This is why lathi sesingenile sayiphosa intonga ezivikaneni. Singangena thina siyithathe ku-leadership. I'm sure izaphu it can actually win ama-elections ngoba sinazelela ukuthi izaphu is the oldest party kodwa-ke iyazange ingene embusweni.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Magugu, omunye oncintisa kukhetho lokudinga umholi webandla lezaphu, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esejombe.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU PF lithanda ukwazisa uZulu ukuthi kule migila mkhuba ehamba ithembisa abantu amatilakida njengomvuzo wokungena emncintiswaneni befuna nje imali kuphela. Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khayamoyo utshele iphephandaba leHerald ukuthi ngamanga aluhlaza joko ukuthi ibandla leZANU PF lilomncintiswano. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uNoah Magula, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, wahlahlela ngehloka umkakhe uNomzamo Mhlanti, wabulala labantwababo abahlanu, ugwetshelwe ukuhlala ejele okwempilo yakhe kathathu. UMagula uleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32. Umkakhe yena wayeleminyaka engamachumi amane lambili 42. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Molen kwi-Studio 7 ngenjani lasaka vela Studio 7 konke ngilukumelela ngegama lenkosi uJesu. Hhayi siyabonga lami ngathaba ukungena kohlelo igama ngikomombongeni nokusebenza ngise-Hagron but ngiphume kulapho sikukodayo. Hhayi lami bengikumbulise ngabalaleli ye-Studio 7 lani basaka ku-Studio 7 asizizi indaba zekhazi nzima zinzima kabi asikhathazekile lathi nje singabafana abasakhulayo nokwenzakalayo ekhaya. Kunzima sazi ukuthi kuhamba kanjani. Ngiyilele esikole lapha lami ngadinga nje bese ngidinga nje umalume wami ekhaya ngumeja Mhlanga umntwini ayezala nabantu bakomajola ngiyekulabhosi khona sengamdinga lapho khona ngabe uma yabelalele engamthinta kunombolo ezithi +27155528 39. Ngiyabonga basakazi nami ngathaba ukungena kuhlelo libe losuku oluhle. Unkulunkulu aligcine alenzele kahle. Ngiyabonga.
Ya sabonani 37 siyabonga indaba zenu ezisipha zona ezihle ezinamandla. Ngiyibhokoke lapha e-South Africa phawulenyana kancane simo selizwe lakithi bonke laba abahlamukayo besiya kuzana. Ngiyacabanga ukuthi besaba ukuthi njengoba izana qalile ukubuyisela amayouth nokuthi umnankagwa asabise ukuthi amahovete aqalise ukubulala abantu. So laba abantu bayazi ukuthi izane iyabulala, but ngcono ngaleso sikhathi bebebona bekuzandla. Kodwa asiyo ukuthi bahamba ngenhliziyo zabo zonke, kodwa babalekela ulaka engoba khona ngezikhathi zokukhampena abantu bebulawa. Angiboni ukuthi bakutaba baphenduka ngenxa yokuthi sebesifile ikhaya izane. Cha, izane asozaba likhaya noma nini, sozaba likhaya izane, sozaba likhaya izane. Siyabonga
linjani, linjani studio 7 vele tantu lapho khaya wami yelinye ilizwe lisikho ezimakho ngela kulamuthi vele wami besime singahlatshwa benjani sazi kumbe sawona sizondelwa nhlezi sisizwa kuphela izinkulumo tantu bahlahla but kithi vela kulamuthi ivi
linjani ngapho kustudio 7 ngocube ngiseplumtree cela-ke limfakele izindaba lami ngizwe lama-live show ngiyakukhuta these days angila radio so lingafaka khona lapha efonini lakho kukuzwa-ke labe ngidlalele i-news ezifana labanye kulezi nsuku ngiyashota sibi
sibonge kustudio 7 siyanithanda nonke basakazi bethu esilethela i-news ezimnandi kangaka. Yazi i-news ezingasiphazamisiyo, yazi i-news ezimnandi, yazi yake sisithola sisezimbabwe sise-South Africa, ya sisithola sisezimbabwe sisemzansi bakithi, ya sanibona nonke omthokazi bonke ephilani bo kuzalunga, ya angazi ukuthi kuzalunga nini kodwa kuzalunga, yeah. So lapha siyacela, lapha siyacela, siyacela laphana singabantu bakomuke laphana sa-drilla imigodi engu-3 yakheyiswa yonke imigodi le, ya ngo-2018, ya manje sesehluleka abantu bakithi. Uthekwani futhi kabambeki ichebechebe enzima ukuthi uvula amanzi lapha sikwazi ukuthi inkomo zinathe. Hhayi, kuyinkinga bakithi, zinkinga. Sicela isponsa abasponsa abantu bakithi, mhlawumbe singakwazi ukuthi sithenge amasola, sithenge amajojo, sithenge amapayipi, sifake laphana izinto zonke zihambe bakithi, sizithole nathi sesise ebantwini. Ya, sesishoda kancane, sifuna amasola namapayipi namapampu namajojo. Ya, sibonge sihlobo. Ya, siyacela ngomusa. Ya, sizozwela bakithi, asisakwazi, ngimsebenzi iphelile ebantwaneni, asisakwazi ukuncenga abantwana ukuthi bashaye imali. Izinto zonke sezingale kwezinto zethu, sezidura kakhulu okungayenziyo. Ya, uyabekwazi naye bakithi ukuthi asincedise. Sizocela angithinte ku-079 543 2759 bakithi. Iyo leyo namba. Ngibonge hloko zami, ngibonge. Niphephe khona ngapho eMelika bakithi, Washington DC. Ya, niphephe. Mbonge Phumlani Vundla phansi kwababa uMasendi komuke bakithi.
Ya, salibonani kustudio 7. Linjani basakaza abahle lonke nje, nalibingelela ngomusa langothando nyabo ngumsenzi omkhulu eliwenzayo. Mina ngizathanda ukuthi ngikhulume ngendaba ye yabantu labo kuthiwa sebebaleka emabandleni laphikisayo iZANU-PF, bebuyela futhi kuZANU-PF. Kutshengisa sobala ukuthi laba bantu ababuyeleli ukuthi bafuna ukuyamela isizwe kuZANU-PF, kodwa babuyeleli ukuthi bona bayekudla basuthise imuli zabo lezisu zabo. Okutho ukuthi iZANU-PF asilo bandla lokuthi linganceda uZulu, kodwa libandla lokuthi lizincede wena ngokwakho, uqobo lwakho, lezihlobo zakho. Bezobunzima esihlangana labo, sithwele kanzima kangaka umhlaba wonke ungaka neZANU-PF, kube lomnye umuntu ngalesi sikhathi othi usabuyela kuZANU-PF. Kutho ukuthi kulokunya kubone kukuhle ekutshengisa ukuthi okumsuthisayo akutshengisi ukusebenzela ilizwe, njalo khonokho kuyatshengisa ukunika ibandla leli elibusayo amandla, ulokho licindezela abantu lisiya phambili, ngoba kulabanye abantu ababuka abanye abantu abenza kube elizwe. Hhayi, ngiyabonga msakazi, kodwa asiphatheki kuhle ngoduba esilalo esihlangana nale Zimbabwe. Kubangelwa zinkokheli zethu ezifuna ukuthi zona zibe yizo ezisuthayo, kambe kunini shiwa sidubeka elizweni lethu. Nayi, ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika. Umumo wokusilela kwamafutha ezimoto usunganeno kulandela ukumiswa kokusebenza kwempompi zamafutha okwenziwa izikliwi zobulembu ama-hackers. Kubikwa sokulodubo lwama-hackers la angena ebulenjini be-internet benhlanganiso ezijiyeneyo. Bathi nxa bengaphiwanga imali bayadala umonakalo ngemininingwane abayabe beyithole emitshineni yamakhompyutha bethusele ngokuyiveza emphakathini. Ngaphandle kwempompi zenkampani ye-Colonial Pipeline, ama-hackers la abikwa eke angena kumankampani achiyeneyo abalisa amapholisa edolobho le-Washington DC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Dan Moyo.
I think also kusenzakala manje noma impompi sezivuliwe ukuthi abantu abaningi basuke baphenika baqala ukuhoda esithi hoarding. Sibona abaningi behamba lezigubhu lapho lamatanka bese ugcwalisa, so I think lokho ukreate i shortage, and therefore I think also ama gas station amaningi singathi ama garage amaningi ebengaselayo ibengaselawo amafutha, so i-shortage isukele lapho futhi ngoba since impompi sezivuliwe kusazomela ukuthi transportwe from kuma main terminals asiwe emagarajini. Sizwile ukuthi kule shortage futhi German transporters abayona abalayitsha amafutha la abewasusa kuma depo bewasa emagarajini. I'm sure kodwa siyazi ukuthi futhi njalo i-demand njengoba sesingena isama lapha e-America i-demand isuka layo ikhuphuke ngoba abantu abaningi yikho lapho abathanda khona ukuthi baye kuma-holiday, and then kuba le demand enkulu kakhulu for amafood. But I think within a few weeks bazobe amagaraji azobe se-catch up esela mafutha enough isisiya kancane isolve.
Lona udaba leziklewi lezi ezobulembu ama-hackers ubona kuludaba olungagcina lusiba lengozi na?
Iziklewi lezi sezihluphile kakhulu, and I think sokuludaba i-government la ihulumende we-America la seyikhangelisisa kakhulu make sure ukuthi amankampani ale cyber security proper ukuthi babophe kuqine ukuthi izikliwi lezi zingatholi indlela zokungena ukuthi zi-hijack amakhompyutha abo. Ngingathi indaba ekhangelelwe kakhulu esatshelwayo indaba ye-electrical grid, ngoba I think i-electrical grid iyalapha e-States isindala njalo futhi ayikalokhuzwa ama-improvements ayenzakalanga. So that's why I think uJoe Biden epusha i-American Jobs Bill yakhe le infrastructure ukwenzela ukuthi into ezifana le-electrical grid le-water supply njengoba sibonile nje njengale amafutha ehijekulwe yilezi clue. Into eziqakatheke kakhulu lezi ukuthi uhulumende yamake sure ukuthi kule protection enkulu eqinileyo ukuvimbela ukuthi izikimi lezi zingene kuma-network azo. Udaba lwama-nuclear I think ludaba lu-very sensitive, ngoba I am sure ukuthi i-security lapho i-very tight ukuthi hhayi i-encryption yakhona akusiyo leyane lulu ukuthi izikliwi zingayingena, ngoba I think ludaba olu-affecta umhlaba wonke jikelele. So I think into ethathwa very serious ngamazwe wonke and especially lalo le-America. So angezwa ukuthi kungaba le-concern ngalokho kakhulu, ngoba I think i-security lapho i-tight kakhulu. Kodwa akwaziwa okuqakathekileyo ukuthi ba-make sure ukuthi i-cyber security yabo iqinile kakhulu ukuthi izikliwi lezi zingenelisi ukuthi zingene kumakhompyutha abo.
UMnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu uqhubeka esola uhulumende ngokuvota kumanyano we-United Nations esala ukwamukela iziqondiso eziphathelane lokulondolozwa kwamalungelo kaZulu kanye lokuvikela imbhuqazwe efanalo egugurawundi. Ibandla leZaphu lithi unobhala jikelele walo uDr. Strike Mkandla lendodana kamuyi uDokotela Joshua Nkomo Usibangilizwe Nkomo ngabanye babazancintisa kukhetho lokudinga umongameli webandla lezaphu. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibeneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo lilontungameli Nkomo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.